Ekhuluma lo msakazi weStudio 7 kobulawayo lamhlanje ngemva komhlangano wamabandla ezombangazwe obuhlafuna ngokuqhubeka kohlelo lweBVR, uPolitical Liaison Officer kubandla leMDCT, unkosikazi Nomvula Mguni, uveze ukuba amalanga ohlelo lokubhalisa ukuvota aza kwengezelelwa ngamaviki ayisithupha. Isiqinti esisodwa sizaphiwa amalanga ayisikhombisa.
Bensemhlanganweni wezeki lezano le MTC kaWishman le MTCT as a political liaison officer for my party. We have agreed ukuthi ama EBVR ayengezelelwe nge 6 weeks. Ngenxa yokuthi u phase 1 no phase 2 abenzanga kuhle. Njalo nxa sikhangela ama figures especially akobulawayo aphansi kakhulu.
Elinye ilunga ledale lePhalamende uDokotela Ruth Labode uthe lesi sinqumo bayasamukela ngezandla zombili njalo bazafinqa amalogwe baphume ngobunengi bayekhankasela ukuba abantu bemandebeleni bayebhalisa ukuvota ngoba inani labantu asebebhalisile liphansi kakhulu uma liqathaniswa lezinye izigaba zelizwe.
So into enyathi nganiyahlupa ikuthena abantu bethu abanenga bala mabirth njengokuthi baba affected ngegugu round. So lokho sokungani sokulungisiwe ukuthi iregister general sizabuya futhi iregister abantu baphiwa amabirth lama registration card mahara basebebhaliswa futhi.
Umabhalane wabasakhulayo kubandla leMDC umnumzana Decent Bajila uthe abatsha labadala bayethuselwa njalo kunengi okubi okwenzakalayo okungabenqabela ukuba bayebhalisa ukuvota.
Abayenza ukuthi abantu babe lezithupha i-office lika Registrar General lithi nxa lifika abantu ababhalise ukuvota sebedlulile. Lokhu kubangela ukuthi abanye abantu bethi bethola izithupha bengasenelisi ukuthi babhalise ukuba ngabantu abavotayo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe bayasamukela isinqumo sokwengeza amalanga okubhalisa ukuvota eBVR ngoba kuza kuba lithuba elihle kuzizalwane zeZimbabwe ezisuka kwamanye amazwe.
Into enhle i-extension le abayenzileyo so sesizathatha ithuba leli ukuthi sikhuthaze abantu bephume beyirejista laba kade bengakarejista.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota belukhangelelwe ukuphela kuviki ezayo ngolwesibili. Njalo kwezinye indawo zelizwe ababhalisela ukuvota basebedlule kwasekulandela abathathisa izithupha obesekubangela ukuthi behluleke ukubhalisa. Emandebeleni inengi labantu liyehluleka ukuvota ngoba ingwalo zabo zokuzalwa lezithupha kwathabalala ngesikhathi sombhuqazi wegugurahundi njalo kunzima ukuthi bazithole lezo ncwadi ukuze benelise ukuvota. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.